sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 4 kuMpalakazi 2016 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yamabond notes olethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo ngohulumende aluncedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali.
Ngikhuluma ngoba personally I'm a pensioner, you know, over 70 years old. Ukuvuka ngilele elokhuzeni ebhanga ngilindele imali, ngishone khona ndale khona. Ayisikho engakulelayo mina as an activist.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwama-bond notes lolu lithi lilethemba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Kweziphathelane lokholo sicubungula udaba lwabafundisi ababikwa begila imikhuba engahambelani lokholo lwesiKristu.
Ungabona umfundisi eziphakamisa kunguye oseqakathekile kakhulu. Ilizwi kaNkulunkulu lithi umoya ongcwele wabuya ukuze uphakamise uJesu, awubeyanga ukuthi uphakamise omunye umuntu. Ikakhulu omama kumele linanzelele ukuthi kulesinye isibanga okungamelanga umfundisi afike kiso nxa ekuncedisa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yamabond notes olwethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo ngohulumende aluncedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali. Abakhulumele Studio 7 bathi indwendwe zabantu abadinga ukukhupha imali yabo emabhanga ukwenzela ukuthi bayisebenzise zilokhu zizinde ngoba imali le iyasilela, kukanti lesilinganiso semali ekhutshwayo silokhu sisehla. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana F14 Nkomo owayengumlweli wempi yenkululeko njalo elilunga lebandla leZANU PF, yena ogcizelela ukuthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa nzima ikakhulu asebeluphele njengaye.
I-challenge esilayo ikuthi ayikehlisi i-anxiety ne-excitement adikhona ngoba lokho esalimithwa ngokuthi ungawithdraw $50 ngelanga, $450 ngeviki. Ubuningi lobubanzi babantu bebekhangelele ukuthi isifikile, ama-queues azabangcono, but akukabi njalo.
Imbangela kuyini?
Ngombono wami, i-problem yikuthi imali efakwe kumabhanga yinhlutshwana. Nxa kube lo hlupho kumbe kube le crisis, kungangcono uyiflade imarket, abantu basukiseke, kebekhohlwe ngokuvuka beselayinini, betshone beselayinini. Ngikhuluma ngoba personally I'm a pensioner, you know, over 70 years old. Ukuvuka ngilele elokhuzeni ebhanga ngilindele imali, ngishone khona ndale khona. Ayisikho engakulelayo mina as an activist.
Yokuqalisa nje kohlelo lokhu ukuthi kuzaba ngcono phambili.
Well, ukwethemba kwethu ukuthi ubuhlungu esibukhiphayo nxa esikhuluma, uhulumende must be sensitive to address this issue. Ayi-address in the manner yokuthi abantu ade behluphekile bafisa ukuthi kulungiseke kulalokhu ade kuyikho khona.
Abaningi iziphathamandla zebandla leZANU PF njengani bebeluxhasa lolu hlelo ukuthi luzanceda. Lana lisamthembi yini uhulumende?
No, it's not a question of ukuthemba kumbe ungamthembi. It's a question ukuthi okungarayithi kakulungiswe. Because we make government. Government must understand our concerns.
Lo umnumzana F14 Nkomo owayengumlweli wempi yenkululeko kuvuyo leZipra njalo elilunga lebandla leZANU PF sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwamabond notes lithi lilethemba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Umsekeli wesikhulumisa leli bandla unkosazana Tabitha Khumalo uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe lilenhlelo ezilohlonze nxa liqathaniswa lelezanu PF ngoba lisekelwa ngabantu abaningi.
Impumela yokhetho lenzile esihlalweni sakhiriki thina njengemandla yeMDC sahamba sayaxhasa enotoni umlisa yibona namhlanje usesikhela ngodinga nedoti ekhanda samxhasa wayawina okutshengisa ukuthi thina njengemandla yeMDC likhokhelwa ngubaba uTsangirai sizibambile ezizimayezimape ngoba ngakuthala amanye amabandla abazibambile ngaba sithethe isikhundla sikakiriki
lizibamba okokuthi lingenelisa ukunqoba ibandla lezanu PF kukhetho kumbe lixhaswe ngamanye amabandla aphikisayo.
Hayi, ukwenelisa ukuthi siwini ukhetho, ukhetho asikaze siluluze. Inkinga ekhona ngeyokuthi uma sisiya kukhetho sihamba sivele sile mphopho efake emakhanda yethu. Kufana thina sifana nomuntu ohlala endlini yena elilotsha kodwa indlu yangukona inetha. Kuba nzima ukuthi indwene le uyilungise kungenzela inganethi. Yikho sisithi njengebandla MDC sifuna ama-reforms. Ngoba as long kungena ama-reforms akula khetho oluzaba free and fair. Ukhetho lonke kuzaba lobuzwa wona lokutshaya kwabantu kwenzani. Ngoba izanu PF ukuthi inqobe eqhetheni kumele isebenzise ebudlawudlawu. Ili bandla eselithenjwe nguZulu elokuthi uma singaphiwa ama-reforms la siwakhalelayo njalo i-playing field. Kasi siya kukhetho kube level yebo naye izanu ukuthi bayitaya sibili ngoba sibele sidlala siyinqobile okwehlula yikuthi yibo ababamba ama-institutions azakwenza ukuthi bantshontshe ukhetho.
Ukubunjwa kwala amanye amabandla amanye aphuma kini i-MDC lalela elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru akusoze kulithathele yini abanye abasekeli benu ukuthi alisaqinanga njengakuqala?
Hayi, into yakuyukuthi bethatha abasekeli bethu ngase yabathatha njalo bekuzakhombisa ngokuthi la ibandla elikhokhela umama uJoyce Mjuru beyihambile layavuma kukhetho esihlaleni sikakhereke wafika waluza ukutshengisela ukuthi abalandeli bakhe ngabalandeli abezanu sedinye ukusebenza lezanu ngoba ngendlela ebaphatha ngayo kubi. So okukhona lapha yikuthi amabandla amancane sihamba siyethinhlanzi kufishpondi eyodwa. So esikhathini esiningi ngabantu abafuna izikhundla abasababaleki bayangena kula mabandla amatsha bathi bangafika khona ngale bangaswela izikhundla baphendule ekhaya ngoba bayazi ukuthi home is better than lapha abakhona.
Lo unkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumisa ebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai njalo emela ibulawayo East edalele eParliamente sixoxelaye eseSouth Africa. Ikhansili yakobulawayo ithi ithembele ezibholaneni zenyamandlovu njengoba amanzi eneleyo engangenanga emadamu njalo kungelamizamo ebonakalayo evelela kuhulumende eyokuqeda lolu hlupho. Okuningi lolu daba sikuzweni kwingxoxo loCouncillor Gideon Mangena olilunga lekomithi ebona ngenhlelo zamanzi e-Water Committee kuleli dolobho yena oqala ngokusichasisela ngembangela yalesi simo.
Kulamadamu amabili angasela manzi adikhomishinwa. Sase siplana ke ukuthi njengoba amadamu asebenza esemalutshwano ngangcono sishede amanzi okwe 24 hours. Sithe sikwenzile lokho idamu eliyilo esilithembeyo elemthabezi kwazadubuka ipipeline esaplaya amanzi ngapha kobulawayo. Salahlekelwa ngamanzi amaningi kakhulu agcwala umfula esehle siya khona leGwanda. Sadlulisela phambili ukuthi sithi 48 hours. I-48 hours leyana ngale kuripheywa impompi liyana bazathaywa futhi i-blackout eyamagethi ngale esigodini lapho kulezi njini zethu khona ezipompa amanzi ebuya ngapha e-Criterion. I-situation yaba wesi sisathi siyalungisa khonapho sabona ukuthi ngangcono sidlulisele phambili i-48 hours leyana kugcine kusiba yi-72. Okakhathesi sini ku-72 sizama ukuthi singasheda nganxanye ngapha sinike abanye ngalamanzi kuyarotheta kunjana sizama ukubhilida i-criterion yethu ukuthi i-water gauge yethu ingehli kuba phansi ukubana sibe sengozini.
Ikusasa-ke kuyini elikuthembileyo elikuthembisa abantu njengekhansile elibona ingani kuzanceda?
Lezi bhurani lezi ezinye sasivele sizidrilelwe nama-organization. Sisazama ukuthi incedisane zibe ningi ngoba phansi lapha enyamandlovu lapha kukhanya kulamanzi amaningi kakhulu. Nxa amadamu esitsha lapho esithembele khona khona ngali. Njalo lokho esicela lakuhulumende ngaphansi kwezinwa ngoba uhulumende nguye lomlando wokwakha amadamu. Ukhanya i-supply dam lapha koBulawayo iqini kwakhiwa ngo-1976. Idorobho leli lingakakhuli okungangakhathesi. Lama industry le mizi yokuhlala abantu kungakabi kuze kube njeyakhathesi. So kusho ukuthi ngabe sokulamadamu amathathu akhiwe nge-population ekhona. Ikho esizamthi sikhulumisane.
Lo ngu-Councillor Gideon Mangena wenkulumane leNketha olilunga lekomithi ebona ngenhlelo zamanzi e-Water Committee edolobheni lakoBulawayo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Esilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga owebandla leMthwakazi Republic Party. Mnumzana Mhlanga, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu.
Asiphathe udaba lwama-bond notes, sokulobubelo yini kudaba lokusilela kwemali?
Nxa sikhangele ngokwenzakalayo elizweni leZimbabwe akulabubelo ngitsho, abantu lokho behlupheka. Singakhangela mhla kulethwa le imali okuthiwa ngama-bond bond notes, abantu lokho behlupheka. Lokho kulama-line emabhenki, akulamali. Njalo sesibona kulo bugwelegwele okwenzakalayo ebantwini laba abakuthiwa ngosiphatheleni. Sibeqalisile ukuyitshintsha ngenye irethi engayisiyo le ekhulunywe nguye uhulumende weZimbabwe ukuthi i-1:1. Lokhu ngibona kuyinto embi kakhulu elizweni, eqilibezela kuqilizela abantu, especially abantu abaphila kuleli lizwe. Bathwele nzima mihla yonke, ama-bond note ambone esebenza.
Osiphatheleni bayintshintsha ngemalini?
Ngengezwa kuthiwa khona le Harare bayitshintsha nge-$100, i-bond bayitshintsha nge-$70. Namhlanje ngezwa abanye bekhuluma khonapha kontutu ziyathunqa besithi nxa ule 1 US uphiwa 3 bond, kusitsho ukuthi nxa ule 3 bond uphiwa 1 US. Lokhu sokubulela abantu kakhulu. Abantu bayahlupheka, imali zabo bazifake emabhanga sezithethwe nguhulumende. Uhulumende sebanika amaphepha lawa ukuthiwa yimali, asomali ngitsho leyi, ngamaphepha nje kuphela.
Ngumlando kabani Mhlanga ngokubona kwakho ukuwa kwesisindo semali le? Singasolo siphathelene kumbe siyisolena uhulumende?
Mina ngibona ngani ngingasola yena uhulumende ongiyaqala ukutshontsha imali zabantu, ethatha imali zabantu ezidla. Kathi esinxa abantu sebefuna imali zabo sebephiwa ama-bond note. Ngibona ngani osiphathelene we are just taking i-advantage ekhona labo bazama ukuziphilisa. Akulanto esingayenza. Uma uhulumende lo engazange ethatha imali zabantu ngaba kulanto enjalo. Uhulumende lo kumele ahloniphe abantu, ayekele ukutshontshela abantu bayo. Thina singabantu sihlala kuleli lizwe, yithe sathi ayisithe sathi kube njalo. Nguhulumende owakufakayo konke lokhu kuhlupheka etshontsha imali zabantu emabhenki. Osiphatheleni, they are just acting on what government has done.
Abasakhulayo bona bathini ngokulethwa kwale mali nxali ikhulumisana nje njengabontanga?
Abantu bakhathele Ntungamili, abasakhulayo bakhathele, akulamsebenzi. Uma kulaba bathi bathola umsebenzi wona laba abalawo nxa beholile imali bahola ngama-bond, ama-bonda nalawa nxa sebesithi bayafuna ukuthi bekwamanye amazwe beyethenga ngenxa yokuthi asila industry kuleli lizwe. Bayathwala nzima ngoba i-bond note le ayisebenzi phandle kwamazwe. Nxa sebesiya kosiphatheleni sebefika betshintshela ngemali ephansi kakhulu. Lokhu kwenza ukuthi abantu abasha bethwale nzima. Sikhangela ukuthi uhulumende weZimbabwe wabathembisa imisebenzi efikayo na 2 million. Leyo msebenzi kayikho, abantu abasha kweleli lizwe bayahlupheka. Khangele kakhulu ebantwini bakomthwakazi abahlupheka kakhulu, abancindezelwa nguhulumende weZimbabwe, abaswele ngitsho kokubamba, ngitsho le msebenzi ayikho kwelikamthwakazi, ithathwa ngabantu abavelela khona le Harare. Lapha sibona abantu behlupheka kakhulu, kunzima ntungamili, angifuna ukuthi ngiqambe amanga, abantu bathwele nzima.
Hayi, silethemba kuzalunga Mhlanga, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu Ntungamile.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lelunga lebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga. Asibeni sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave, 4930 6065 la ku 15460 kHz. Lelakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe eziphathelane lamasiko, silo Gibbs Dube weStudio 7.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin bibawa
lingalithola njani kona ngapho ke zulu kandaba endaweni ezijeneyo zomhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube. Ye namhlanje ke ngilo inkosikazi Lilian Mlilo, yena ongukansila edolobheni lakoBulawayo, njalo ke uyingcwethi kwezamasiko esintu. Ye namhlanje siyabe sixoxa ngokuthi kambe nxa usubone omunye wakho ungabe usuhlala isikhathi esinganani ukuthi ligcine lichata. Ye ngiqale nginyamukele ke unkosikazi Mlilo, linjani mama?
Ngiyaphila baba.
Ye kunjani koBulawayo khona?
Hayi koBulawayo kuyachisa. Uyachisa sile kokwathi thothothotho ngathi
sibe. Uzangisithi umuntu sebone intombi yakhe. Ye intombi sibone lejaha. So ke ukuze bechade kumele ukuthatha isikhathi esinganani?
Mina ngokoku ngesintu sakudala sibili umuntu ukuthi lize lichade selibona ukuthi selifundeni. Kufuze bahlale sibili iminyaka eyi-10 bengachadanga. Behlezi kuphela ngoba isikhathi sokuthi liyaze vele selifundeni ukuthi lwani unjani seliyazana vele sokungumama lomama endlini.
Akumnandi kakhulu ukuthi khonoko nje kusatshisatshisa uthando sibili uvutha amalangabi abantu bahle bechade khonapho. Incwebe bona ne 1 year 6 months kumbe into enjalo.
Yikho sokukhona kulezi nsuku khona lokho ukuthi abantu umuntu le 3 months lo muntu asetholane layo izo sokuthiwa sesilungiselele umthatho. Kakade abakatholi le nzalo sesilungiselele umthatho sesithatha. Yikho kathe suthola e-court ngake ngabala iphepha ukuthi kuthiwa khona abantu abadivorsayo sebesiba baningi kakhulu. Ngendlela zokuthi yona limthatha ukuthi 3 months umuntu awukambonti ngumuntu onjani ukuthi umuntu uvele ophila awukakwazi i-background yakhe suthatha. Vele ukuthatha ufuze umuntu athathe esele 10 years ukusephezulu ngoba uyabe usukwazi i-background yomuntu usukwazi ukuphila njani. Asomuntu ohlukuluzayo, asomuntu otshayayo ngoba abanye nge-3 months uyabe selithathile yabe seqalisa ukuthone ukuthaya everyday sethone ukuthaya sizozisola ukuthi kade ngathathelana.
Kodwa kumele
yikho ukukhoza ama-divorces khona lo.
Okumele ukufunde kakhulu kuyini?
Emuntwini.
Yeah.
Ukuthi umuntu ngumuntu ikakhulu njengomama. Kufuze abone ukuthi ubaba ngubaba othanda imuli yakhe. Nxa sesithi imuli nxa kungukuthi 10 years khona phana usamkhangela uyathanda imuli yakhe inani siyabe sesila abantwana uyahlekelela akasomuntu okwabhayo akasomuntu othanda ukuhlala esilwa nomama ethanda ukuhlala eharas umama ngumuntu ohlala ehlekelela isikhathi sonke. Yikho izinto zezofuna ukuzilandzelele ngumuntu ofuna ukuhamba la esebenzela abantu abakhe engathona ehlezi ngoba kulabanye obaba uyabe sethona sebhoda lamakhitshini khona lapha esebhonga ngokuphela uyekudliwani kafuna ukudinga umsebenzi. Kambe ngase ngile 3 months sengithathile la yena. Ngeke ngimthi ngiyamthiya sibili. So into yena le inkho khona lokhu ukuthi kufuze ube ngumuntu osumazi ukuthi umuntu lo ngandlezi laye. Phila sonke hayi kulaba umthado omuhle kakhulu. Ngoba umuntu o-understandayo ozizizayo ohlonipha abantwana ohlonipha umuzi wakhe.
Asithi ke sungenile kwambana ke emtshadweni wakho lo. Awuzange umfundi umuntu lo ngikhona ubona ke iziga eziba khona. Poke kubanjwa njani nxa sokunjalo?
Nxa sesithathile ngingabona ngeziga.
Yehe, isubona ke kathesi selichathile. ngiqedile ukuthi ha kathi kunje
kukhona okunye okwenzakalayo yesilihlili chade after 10 years naleli selibonene labonana ngothi nje abantu besilisa bayajinja jinja yapho ukuthi indlela nje ngoba yena uyabe sesithi njengabo mama anti isikhathi esinewethu hawu mama lana seluphele lana sengumuntu omdala lana othi ndingi khona lokho okuncane babe sebekuze sokuthi asifuna khona okokulamagazi athisayo angazi kuyaloku ngokunjani khona lokho asikwaziko lapha futhi okucina kungani sokule friction emthathweni loba bechadile nje sebengabantu abakhulileyo behlezi bonke njalo okunye khona lokho kwemithathweni nale yama-three months enale yivele vele kathi esivele abameleli ukuthini lwami yabe sesithi nihlangela abantu abami laba vele uhlathiwe yikho sokulama-divorces abaningi laba abathatha belama-ten years umuntu ahlale ke abone sokulokunye osokusenzakale hhayi sesithi babaphume wena phuma mna hayi ngizasala labantwana kuzazisalela endlini azihlalele abantu abanye
yikuthi inkundla kanti sijhisa sibili kodwa isikhathi sesihambile ungathi uzivalele ngamaphitshane inkosikazi imlilo
ngiyivalelise
ye valelisa ntombi endala
okay,
siyambonga kakhulu ke unkosikazi Lilian Mlilo ungukansela edolobheni lakobulawayo njalo ke uyingcwethi kwezamasiko esintu silethemba lokuthi sizabe silani ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga Gibbs asizweni ukuthi untungameli usiphatheleni kwezokholo
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo lamhlanje ngixoxa lomfundisi useni Sibanda ngemihlola lobugebenga esibubonabo senziwa ngabafundisi kulezinsuku fundisi ngiyakwamukela kuhlelo
siyabonga kakhulu njalo ngiyabingelela nabalaleli bethu
Sokuvamile kulezi nsuku ukuzwa indaba ezihlasimulisa umzimba ezenziwa ngabafundisi lapha ezigoqela khona ukubamba abazalwane iganyavu kwenzakalani
Okokuqala yikuthi antilizwi laNkulunkulu lithi umlimi wafika walima amabele akhe kwasokusiza ebusuku isitha safika sahaza ukhula sahaza inhlangelo embi kuthi ukuthi njalo siyakhumbula ukuthi uJesu wathi yena ngesikhathi eziningi uSathane kasoza abuye kithi elempondo eminyama esesabisa kodwa ubuya kithi njengengilosi yokukhanya kodwa elande ukuthi ezoyenga abantu ezoduhisa abantu ngakho ngibona ngani kuyenzakala ukuthi kwezinye isikhathi abanye abantu abenza izinto ezinjalo babe bengayisilo ibandla likaNkulunkulu.
Libenzani emasontweni abantu okwenza bacine bevuma ukwenza yiloba yini elibatshela khona abanye becina sebesprayiwa ngedumu esikubone kumalanga edluleyo kwele South Africa?
Okokuqala ukuthi i-Africa yonke nje siyananzelela ukuthi abantu badubeka kakhulu ngenxa yendlela okhulumende bethu abayehlulekayo ukuthi kube le mpilo enhle ebantwini ngenxa yokuthi abantu bayadubeka bayachichikana kakhulu ezintweni eziningi babe sebedinga ulutho olungani lungabenzela masinyane ngani ngamasalamuso ukuthi kuhle kubenzele kuhle kuqeda udubo lwakho umuntu yena lo yikho ubona umuntu ezimisele ukuthi athathe idumo ayifafazwe kumbe adle utshani kumbe abanye banathi petrol mina lokhu nyaye ngikufananisele ukuthi kufanana njengomuntu ozimiselayo ukuthi aqumule impompo ebona ukuthi kule ngwenya esiyadinga umsebenzi egoli siyasibona bengena ngaphansi kwamafensi bona labana abantu bayafanana njengabantu abangena ema-churchi umuntu ecabanga ukuthi umfundisi angashumayela enyathele phezu kwami kusho ukuthi udubo lwami lonke luzaphela so yikudubeka komuntu omnyama ngenxa yokuthi awusoze ukufice e-Europe lokhumbe ukufice emelika into enje so
akulugqibe ngokubaxwayisa abantu ngenswelaboya zabafundisi izigebengu esizibonayo kulezi nsuku.
Mina ngisekuqakathekileyo kubalaleli bethu ukuthi kumele umuntu adinge ibandla okushunyayezwa njalo okufundiswa khona ilizwi likaNkulunkulu ngobukhona balo lonke. Akumelanga ukuthi ungabona umfundisi eziphakamisa kunguye oseqakathekile kakhulu. Kumele ukunanzelele lokho ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi umoya ongcwele wabuya ukuze uphakamise uJesu. Awubuyanga ukuthi uphakamise omunye umuntu. So ungabona umuntu eseziphakamisa esenguye oba impendulo yento yonke, kumele umnanzelele. Njalo kwesibili, umfundisi ikakhulu omama kumele linanzelele ukuthi kulezinye izigaba kumbe kulesinye isibanga okungamela umfundisi afike kiso nxa ekuncedisa. Nxa esesedlula khonapho kuyamele ukuthi ube kwathi hhayi umuntu lo usesenza ulutho ongamelanga alwenze. Ngakho kumele uripote emapholiseni kumbe uripote kwabadala bebandla kumbe aripote kwabanye abantu ngenxa yokuthi uyabe sechathe umngcele ongamelanga uchathe.
Omama bengabovuma ukukhumuliswa impahla emasontweni lapha kuthiwa ngiyakukhulekela.
Lokhu kuyabe sekuyikuganga, akuselani lelizwi likaNkulunkulu. Ngathi singakhangela vele ngomthetho weZimbabwe loba nxa sikhuluma ukuthi nxa umuntu ebuthandazela umama embamba amabele kumbe embamba amba ngendlela engayishiyo, indaba yokuthi umuntu angayihambele nje akuvunyelwa khonoko. Ikanti njalo bona abantu labo yibo abazifaka esigabeni esinjalo. Nxa wena ungumama uhambelani usiyakhuluma lo mfundisi, lobabili livala isivalo. Indaba lingakhuluma isivalo sivulekile. Kumbe ucele ubaba nxa utshadile hamba lomkakho.
Hayi, siyabonga mfundisi, asibe sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongile.
Belilalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Kesizwe umculo wamajaha a Man of Influence esithi kanye nawe.
Namhlanje yaqhujumoya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi yami,
kanye nawe
Nkosi
yami,
mangihambe mihla yonke, kanye nawe Nkosi
yami,
angifune yami ndlela, mayiphele intando yami, mangihambe mina kanye nawe Nkosi
yami,
kanye nawe Nkosi
yami,
mangihambe mihla yonke, kanye nawe Nkosi
yami,
angifisi yoni mfuyo ize kimi Nkosi yami,
ngicebile
hela kakhulu nxa ukimi Nkosi
yami,
angifisi yoni mfuyo ize kimi Nkosi yami.
Amajaha a Man of Influence besithi kanye nawe, silethemba liwukholisile lowo mculo liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani-ke sikhangele ebesilakho. Iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yama-bond notes olwethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo ngohulumende alincedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwama-bond notes lithi lilethemba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.